Linkuthazo yenziwa ngabe community health workers besebenzelana nezakhamizi lohulumende weMelika ekumelaneni lokumemetheka kweCOVID-19 kuhlanganisa logatsha lwezempilakahle. UMatron Mathonso wesibhedlela seMaphisa District Hospital uthi benza konke okusemandleni abo ukufinyelela ebantwini bebahlaba ijekiseni elivikela iCOVID-19.
Njengoba silomkhankaso wokuhlaba iCOVID vaccination nationwide, thina indlebe zihlala ziphansi zilindele imikhankaso lemicimbi uhlangana kwabantu. Siyabe sikhona ukuba sisancedise ukuba bahlabe ababesethule ukuthi bathole inyawo zokufika lula, ababe bengenelisi ngezinye izinto njabalo buvila nje. So sibalethela ama-vaccines eduzane. Sibuye sibancedise futhi ze-COVID protocols ezabe zifunakala ngesikhathi nxa besemcimbini yabo. So yiwo amathuba esiwathathayo, siyathaba futhi ukunxuswa la ukuthi sibuye lathi njengoba siyi-stakeholder e-community kodwa sahle savunyeka lokuthi sinike abantu ama-vaccination.
UMatron Mathonsi ukhuthaza abantu ukuba behlale bethwele amakhadi abo okuvikela igcikwane ukuze bahlabe wonke amajekiseni.
Sesisofa sesizuza abantu abangafika 28. Besilokho sibabona bethonta, siyacela sibili ukuthi besondela kancinyani kancinyani njalo belalele okuqakathekileyo kwabo. Siyabonga ngoba besingathembi ukuthi singafika yona u-20 kodwa hhayi abantu babuya sibili. Abaningi nje basuke batshaywa ikukhohlwa amakhadi. Sesibakhumbuza nje ukuthi hhayi isikhathi sonke bahambe bethwele ngoba lapho abakhona. So abaseduze bagijime babuya lawo lokho sibona bethontela kodwa siyabona ukuthi hayi sizabathola. Besicela nxa kusenza bebelokho bekhunjuzwa besona.
Udubo olubhekane leZimbabwe yikuba amajekiseni la ayaphela amandla uma engasebenzanga. UMatron Mathonsi uthi emizameni yokumelana lalolu dubo sebelanda abantu duze lemakhaya lasemcimbini.
Amahayi hayi abogogo siwakhangela. Namhlanje siqakathekise i-COVID vaccinations ngoba ama-vaccines alama-time ama-shelf life. So singayekela ukuthi siwagijimise angagcine se-expire. Njalo sikhayelane lomkhankaso kubekiwe, siyakhankasa singadlula kikho, siyahlanganisa futhi lokunye. Okwani namhla kusenze sabaka kona umcimbi mkhulu ule attention enkulu ebantwini. So sathi singabadistebhi kakhulu asingene ngomkankaso kuphela kodwa siloko sibatshengisa ukuthi singasondeleka esibhedlela kumbe ngesuku ezibuyayo sizalilanda ngakho konke.
Unkosikazi Sethuswe Ndlovu ongomunye osebenza kungelambadalo phansi kwenhlanganiso e-Community Health Workers uthi bahamba befundisa abantu nge-COVID-19 nezigubhugiya emakhaya.
Ngiyabonga uhlelo lwethu under Ministry of Health lathi ama-Community Health Workers sisebenza ukube sincedisa izigulane ekhaya nokuthi nxa kule parasite i-paracetamol yamaphilisi or umuntu engakafinyeleli ukufika esibhedlela siyamsiza simnathisa amaphilisi lawana ukuze efika esibhedlela engumuntu onjani ophethile kwale mkhuhlane. Sikhangelele lokuthi ama-bandages kulaba ababelimele siyababhandisha. Sikhangelela lama-defaulters e-HIV siyabasiza kumaphilisi. Esesisithi ku-community kwamfana singena kwenze-health and hygiene siyancedisa abantu ekwakheni amathoyilethi labozigubhugiya for ukuthi sikhuphile sine-pre-COVID. I-COVID ingathi ihlumase kakhulu ikakhulu ebantwaneni bengasayi esikolo. Abantwana bengasayi esikolo kabasahloniphi, kabasabuyela ngendlela yangkhona esasifunda ngayo kakhulu. Ngathi sebesi-abuza langathi nabadala siba-abuza but bona sebesi-abuza.
UNkosikazi Chelesani Mdlongwa osuka ezamanyoni ngohlelo lwe-Community Health Workers uchasisa ngomsebenzi wabo.
Siyanceda esigabeni sami ngokuthi ngiyakwazisa ukuthi thina sithatha information esibhedlela sizoyiletha ezakhamizini. Mina ngu-Community Health Worker. Sinceda abantu ngokuthi njengasakhe zesikhathi se-COVID siyasanitiza, siyakhuthaza abantu ukuthi benze ukuzigubhugiya, siyaweya ama-under 5, siyahambela lezigulane.
UNkosikazi Sinini Khanye osuka eMakhasa Village uthi isikhathi esiningi ukhuthaza abantu ukugeza izandla lokugqoka ama-mask.
khona suka kumakhasa village khona lapha kwa 10
manje uhulumende uphakathi kohlelo lwakhe lokuphuma ijumo ukulanda abantu endaweni abakuzo ukubahlaba ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 njalo ekhuthaza abantu ukuba baqhubeke belandela iziqondiso ze-COVID-19. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lababanjwa belegciwane leli loba ukubulawa yilo lisehla okwamagama elizweni. Ngimele iStudio 7 iseKhezi, ngingu-Anastasia Ndlovu.